Lolu hlelo olusungulwe phansi kwesihloko esithi hashtag mudzidzi vota, sifundi vota, students vote, lwethulelwe embuthanweni owenzelwe emahofisini we-Federation of Food and Allied Workers Union of Zimbabwe. Unkosazana Sandra Ndlovu, isifundise ekolejini le-Midland State University eseGweru, uchasisa ngokubafuqe ukuthi basungule lumkhankaso njengabasakhulayo.
Uhlelo lolu luphumelele olwe-hashtag student vote. Aba-students ananzelela ukuthi esikhathini esiningi kuningi abakuthiwa phandle, especially endaweni zokuvota, especially endaweni ze-politics. So i-hashtag le ibuye nama-students ngoba ifuna ukukhuthaza ukuthi in each and every institution abantwana kabayenelisi ukuvota. I-student vote ayikhangeleli abantu abakuma-universities kuphela, even abase-high school, ngoba uzananzelela ukuthi omunye umntwana ekwanisa ukufika 18 years le seyi-eligible vota ukuthi avote, laye ngumuntu eseyisimkhangele ukuthi kusefika ukhethwe lokuthi kuvotwe laye eparticipate kuhlelo lokuvota.
Uqhubeke echasisa uMandlovu ngendlela abazali ukuqhuba ngalo lolu hlelo besemakolejini ehlukeneyo elizweni lonke.
Kuzabe kulomuntu ebe nguchairman kwi-institution nale ozabe ekhangela ukuthi abantu abakhonapho, like kunganikwa ama-forms, abantu kusifuza abafila ama-forms angithi ukubana beparticipate, sibe le data at least ezabe siyayi-catcha ku-system yethu. Sizameka sho ukuthi kuzabe kule committee at least ebe representation every institution, ngoba kusoze kwenza ukuthi umuntu ese-use it ekhangele iZimbabwe yonke jikelele. But sathi isikolo ngesikolo sibe lo muntu ebekhangele indawo naleyo ukuthi abantu okufuze be-register ukuvota ngobani, abantu okufuze beparticipate ku-hashtag student vote ngabobani.
Ugcine ikhuthaza izifundi ezingakaboni ukuqakatheka kokubhalisa ukuvota ukuthi nxa zifuna ukubona inguquko lentuthuko elizweni kumele zisukume zilethe leyo nguquko ngokwazo.
Umuntu osakhulayo into ofuna ukumkhuthaza yona ukuthi ungakhangeli into ezikhona ngaleso sikhathi, ngoba yikho kwenza ukuthi iZimbabwe ibe lapho yekho khona kathesi. Abantu siya silwa ngento eziningi ukuthi sokusefika ukhetho umuntu sepuya inkomisho yerayisi isefika seyidlala namhlanje kusasa sevuka selambili. But umfundi sithi sifundi vote ubona lamoela kusasa lakho libe yilela kusasa elihle, vote ubana uthole umsebenzi, vote ubana lawo esikolo abanawo bakho benelisa uhambe esikolo, wasisebakho abakugraduate abehlule ukuthola umsebenzi bethole imisebenzi. Ungakhangeleli ukuthi singathi hambe yovota kathesi usufuna ukuthi sikunike imali, usufuna ukuthi sikunike isitshwala, but khangelela kusasa lakho, yilo eliqakathekileyo.
Umkokeli wenhlanganiso yezifundi yezinasu umnumzana Alistair Chifunye laye ugcizelele ukukhulunywe nguMandlovu.
Ukulontshwa kwe-student mdidzi vota ilontshwa i-student council MDC, thina njengezinaso sikubona kokuhle because i-issue of solidarity layo yabe important ezintweni lezi, ngoba izinaso ayinyeke yathatha ama-moves ayo yodwa, because izinaso it's an umbrella board yama-students e-include ama-students abuya evela ama-different political parties. Kukuhle labo njenge-student council bevela ku-MDC belontsha i-hashtag yabo eyabe imobilize for their own reason for a campaign yabo ya 2018. So thina njengezinaso sibona kukuhle njalo siyakuwelcoma, ngoba sikhangelele futhi ukuthi ama-students e-participate endabeni zama-elections, ngoba at the end of the day iy'ndaba zama-election yizo ezileta i-government. I-government yeyo e-create ama-policies. Ama-policies ayiwo azagavena ilizwe, and siyabe sikhangelele ukuthi le position yomstudent uma-policy abe khona ibikhangele.
Uhlangothi lwabasakhulayo ebandleni le-MDCT olwe-Youth Assembly lubika ukuba lusungulele umkhankaso hashtag student vote campaign ngenhloso yokulimukisa abasakhulayo bonke abasemakolejini ngokuqakatheka kokubhalisa ukuvota kanye lokuvota kukhetho lomnyaka ozayo ngobuningi, ukuze balethe inguquko abayifunayo elizweni, ngoba engekho ongazabaqhubela isesijeni. Ngimele iStudio 7 ngiseWashington DC, ngingu Praxitus Jeremiah.